Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa obulewe yi COVID-19 izolo kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera.
Mkhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alitshumi engelawo amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Yedwa ubulewe yi COVID-19 izolo elizweni kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus sikhathi sinye. Kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minombili 28 abasinde kugcikwane leli izolo kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamathumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala enhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including Igwetalalo and board member Doug Coulthard, lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Drule. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure then labanye abahlanganiso yethu sabotshwa ngawo mhlaka 23 August 2019 emahofisini eMinister of Finance lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act Section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asila cala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ngani seluzafika yini emaphethelweni njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisithi alilacala ubufakazeli labo ngobokuthini?
Thina since last year mhla ka 23 August sekuqase ukungena emthethwandaba mhla ka 24 August 2019. So belokhu sibuya singena and lokhu ngwesi 13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele sithina silicala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining and section 59 ye-constitution ilizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengesisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asila cala kodwa indlela kade ifuna ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa sebenzi olungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele ba-exercise ama-rights abo. So yilo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala nqwa, iconstitution elizweni lethu yasivumela ukuthi senze konke esakuyenzawo mhla ka 23 August 2019.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseHarare. Lela kwamanzi luya lusiba ulubi kakhulu kobulawayo. Sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lecholera letyphoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane wetyphoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ichumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alichumi engelawo amanzi. Namhlanje ngithe ngikhangela itimetable ekhishwe yiCity Council ukukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinatha emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ngani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nangu ke thina sifisa ukuthi i-council ikwenze ukuze amanzi angabile ihlupho kusasa. I-council ibambisane lohulumende singathi i-central government. Kakuqediswe ukulungisiswa idamu legwayishangani leliyana ngoba yilo elingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona khona yiyo i-long term measure. Kodwa ngasikhangela okusemaduzaneni lapha sithi thina i-city council kayiyelungisisa amadamu laphana ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line. Amadamu kugujwe kuhle laphana konke lokhana kwanqawula botsheketsha laphana khishwe inhlabathi lana zokunqa amadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amapipe asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amapipe aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma reservoirs labo criteria lawo magwega abayi babafida amalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibe sesiphinda sithi khona khona i-council kayicabange ngaphandle kwebhokisi lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka ama-solar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la majojo tank labana sengathi ngama-water kiosks. Kwenza ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje lenje 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 sokulama-water kiosks apontshelwa ngama-solar ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology khona yokuthi amanzi apontshwe ukuze ukuthi abantu bangathwali nzima. Singaba la majojo tanks lawo bese ngathi ngama-water kiosks apontshwa nge-solar izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini. Uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi bazawathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela ikansili phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno soloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende la wasondela laphana labantu becouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa ke esuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesikha ezihotsheni lezi ezilamasuwa. So kungenzakala ke abanye bagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengale yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi yahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly lamhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwano lwamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uchayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulowo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane lecoronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabonakude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni se-United Nations eNew York khonapha kwelemelika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Khozi sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika e-United Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isiyirekhodi liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusase yinto entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kumele kukhulunywe kawakhitshwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emeleli Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelo kukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lomnumzana lo umongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungani babo ube ngekaweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo ukuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe ukukhulumile. Of course ukhulumende wethu enjalo uyayithathela phezulu ukuthi South Africa lo mongameli ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiphe. Batho okukhulu ukuthi asilungiseni indaba eza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu. And ngesiqiniso kesivile sikhona hayi kuza sithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba senziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe akunzima. Ngambone sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations ngendlela ababesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lonalolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Yabo! Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba unkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance ahlolwe na ngabodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokugamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labathwakazi jikelele. Bakithi ngicela kudala lezi zinyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni, sengadela ngoba ngabona ngani liyasikhitha alifuni ama-audio wethu, kodwa ngithe ke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke licubule indaba leyi elisibuzele ukuthi kanti intekele izindaba zenu, indaba ngazikhuluma ngomango weGwanda, sebajawundeni eGwanda, kodwa ngazeyizintathela indaba ithi ngisemakhalane neblood. Kuyikuthini lokhu? Kuyikusikhulisa mbe kukusidelela. Thina abantu abaningi oseGwanda somajawunda, asikwazi ukuthi ijawunda yinto bani. Kungani kanti sibizwa amajawunda? Ngicela impendulo yakhona ukuthi lesibuzele intathela izindaba zenu ukuthi kanti leli bizo ngalo intathela izindaba zenu ezo zingamajawunda, indaba zigoqela lathi sahlala sabizwa amajawunda singazibi jawunda yinto bani. Akusisidelela khona khona. Kubumbani phakathi kwabantu. Ngiyabonga.
Mr. Chamisa, it's over in MDCT. It's over, Nizo. It's your chance. MDC Alliance Chamisa. People know your name.
Know your name.
They know your name. Kuba Pete. Abala chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay. Take care of whatever you want to take. My party is MDC Alliance Chamisa. That is the people's party. Who's going to take your name?
The action is Zabo. I was in the Nathan Avanton at a crash. I
found the best and the past way for what was with it. Why is a year 7 months? Who's was a lot of people? Nobody's going to vote there. I bet they will.
As to me, we learned to run the van at the appeal. There's a high sazo, a coup, a monsoir, a comedy. As a salary for, I want to get that disappeared. People watching me. Baba said that.
Salibonani bantu beStudio 7, nalibingelela lonke. Umbono wami ngeMDC kaMakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo iMDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela MDC kaKhuphe. UKhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe. Akathembakalanga, sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa, ngendlela sokubangiswana ngayo ivizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi, ngabe ngiyatshintsha ivizo kuphela, kuphele lokho, ngifake elinye ivizo. Abantu abalandaba le vizo, imuli yeZimbabwe kayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna ileadership eqondileyo engelabugwerekwere. Angatshintsha ibizo kambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu. Uzawina kuphela ngoba abantu abavoteli ibizo, abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela, kuphele lokhu, ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabevotwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba iMDC kuphe ilosekelo iMDC Alliance ayilasekelo ayilandawo lapho eceba khona ilalelwe kusobala ukuthi iMDC kakhuphe yizano abantu beMDC Alliance bayahlukuluzwa benziwa konke okubuhlungu asikaze sizwe ngitsho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezitaladeni vela mabhakane alotshwe ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengisela ngabamhlophe. Kolunye udaba, iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale le-The House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igcikwane e-Washington State kuloko kungela mehluko, abantu baloku besebenzela ezindlini, ama-restaurant lezinye izindawo sezavulwa, but abantu inani labantu abangabandawonye lilokwe liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje, indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzelele ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-mask lapho siyakhona, abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezi zitolo zilama-sanitizer bami phandle, nxa ungela ungafika ukhohlwa i-mask bayakupha ukuthi ugqoke ungakangena esitolo. Ngike ngalalela nje indaba kulezi nsuku, kulamaviki edluleyo abantu abafive inumbers abo besezehlile sezisehla labatholakala beligciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inumbers abantu abafileyo zikhwelile mbishana, lama infected zikhwelile mbishana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha isikolo angathi engiwizwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo, abantwana abalokhu befundela baqalisa nje, asebeqalile bafundela ngikhaya, kakulamuntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19, kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga yathi khona in 2 weeks kuyabe sekule vaccine. Wathi ngaba khona before elections, ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto andinxa ekhuluma yabekwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani. Ufuna zone zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama-supporters akhe ukuthi angaza khuluma athi khona ngiyenze lokhu ababuzi. Kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asitshele ukuthi i-vaccine izaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labodokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona i Jackson izaba khona mid next year omunye uthe April omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni le Seattle esigabeni se Washington State. Zimbabwe ehamba no Master AG yena oka Jerusalem aphela ingoma ithiwa yona Melody singakagqili uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ikhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sekusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.